Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 13 Ncwabakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4893 asebetholakale belegcikwane le coronavirus eZimbabwe emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili 20.6 million.
Ubungozi esesihleli phezu kwabo ngaphansi kobuholi buka Cyril Ramaphosa ehola nje i-Afrika yonkana yikuthi usesibuyisela ku-2008-2009 i-quiet diplomacy kaThabo Mbeki. Inobungozi kakhulu leyo nto.
Abaphathi ntambo bamazwe akumanyano we-SADC babe lomhlangano ebulenjini belungiselela umhlangano wenkokheli yamazwe angamalunga okhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inani lasebebulewe yi-COVID-19 elizweni seliqonge laya kwedlula ikhulu 122. Sebezinkulungwane phose ezinhlanu 4893 asebetholakale belegcikwane leli. Asebesinde kulo besedlula inkulungwane lengxenye 1620. Emazweni ezwekazi le-Afrika asebebanjwe leli gcikwane sebesedlula isigidi esisodwa 1,073,000. Labulala inkulungwane phose ezingamachumi amabili lane 24,256. Abe kolejini le John Hopkins University bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula amachumi amabili 20,666,156 asebefunyenwe bele COVID-19. Yabulala inkulungwane ezingamakhulu ezedlula ayisikhombisa 750,371. Kunjalo nje abenhlanganiso yomanyano wezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions bathi sokubethusa lokubadanisa ngamandla ukuqonga kwenani lezisebenzi esezihlaselwe isifo se-COVID-19 ngesikhathi zivele zithwele nzima zizama ukubambisana labaqathi ukuqinisa ukulandelwa kweziqondiso zokuvikela ukuthelelwana kwegcikwane le-coronavirus. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unobhala jikelele kwezCTU umnumzana Chafet Moyo uthi iyanda imbiko asebehlala beyithola yokuhlaselwa kwamalunga abo yi-COVID-19 evela endaweni ezehlukileyo zelizwe.
Kuyasidanisa kakhulu xa sibona inamba lezikhuphuka ngendlela ezikhuphuka ngayo.
Uqhubeke ethi izisebenzi zihlaselwa zisemisebenzini kwinhlangothi ezithiyeneyo zempilo ezigoqela ezikolweni, emabhanga, emakolitshini, ezibhedlela, kuma-quarantine centers, emahofisini lakwezinye indawo. Kungalesi sizathu ethi sebebumbe amaqembu ahambahamba behlola kumakampani ehlukeleyo bebambisana labaqhathi ukuba beqinise ukulandelwa kwezinqumo zikahulumende zokuvikela izisebenzi kulesi sifo. Ingqwethi kwezemithetho eligqwetha umnumzana Abraham Matheta uthi izisebenzi kazinanzelele ukuba zilamalungelo phansi kwesisekelo sombuso ngesikhathi ezinje ukugoqela ilungelo lempilakahle enhle lelungelo lempilo.
Kuleminye imithetho lezinye izimfumo ezifakwa ngurhulumente singathi ngama-statutory instruments. So kungakhangela amanye angikhona ayanikeza isisebenzi esingawathi ngamandla ngoba njengumzekeliso nxa kuthiwa khona abantu kumele bathestwe njalo indawo lapho kusebenzela khona abantu kumele zibe izindawo ezihlanzekileyo. Kutsho ukuthi nxa isisebenzi singabona ukuthi into zonke lezi azitholakali emsebenzini singaba lakho ukuyekela ukuya emsebenzini sivikeleke nxa sebezama ukumxotsha
uhulumende umisa amakhombi lezimoto ezithwala abantu wathi bathwalwe ngamabhasi awenkampani yakhe ezukho kuphela, njalo labanini bamakhombi nxa bengaba lesifiso sokusebenza balakho ukukwenza njalo kodwa bephansi kwezukho. Inani labatholakala bele COVID-19 eZimbabwe liyaliqansa ngalezi nsuku. Amabhizimusi athile aguqela amabhanga, amakolishi, izitolo ezifana labo OK Zimbabwe, ama medical aid schemes afana labo Siemens, amajele o Econet lamanye amabhizimusi asethuswe lawo yilesi sifo se-COVID. Amabhizimusi amaningi sevalwa ngehola lesithathu emini. Abenhlanganiso yeZCTU bathi udaba lwama-checkpoint okumiswa khona izimoto ezithwala izisebenzi zihlolwa ngabomthetho kumele lulungisiswe ngokuphangisa ngoba kuphuzisa izisebenzi emsebenzini labaqhathi belahlekelwa isikhathi sokusebenza. Besithi sebekhwezele lolu daba kuhulumende. Izisebenzi zigcina zisesabela imisebenzi yazo ziphinde zisabele ukuba zingabanjwa yisifo leso-ke se-COVID-19 emsebenzini ngoba ezinye zezikhathi abezomvikela yela bayabahlukuluza besithi incwadi zabo zokuya emsebenzini ngasiqondanga. Ngimele iStudio 7 Harare, ngumark Peter Ntambe.
Sozinsu kuphose inyanga ezimbili abongi bebeke amakhuba phansi bekhalala umsebenzi. Iningi labo selaze lakhitshwa kuluhlu lweholo likahulumende. Abongi laba bemba phansi ngenduku besithi ababuyele emsebenzini nxa izikhalazo zabo zingalungisiswanga, osekubangele ukuba isimo ezibhedlela zikahulumende siqhubeke sisiba sibi. UMathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izolo yethule umbiko othi ngaphandle kokuba izikhalazo zabongi ezigoqela iholo lamadola eMelika kanye lempahla zokuzivikela kucoronavirus bengakuphiwanga, bazaqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi. Bengeze bathi lanxa sebengasatholi iholo lokhu akubaguquli umqondo wabo. Umnumzana Anthony Majongosi, umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association eUnited Bulawayo Hospitals, uthi baqhubekela phambili ngokukhalala umsebenzi.
Thina vele siyaqhubekela phambili sise-strike yethu, sifuna i-government ilungise isikhalazo zethu.
Umnumzana Even Dosi Ziba ongunobhala kunhlanganiso yabongi empilo uthi sebephila ngokuthengisa ngoba bengasatholi holo.
Singakhangela futhi sithole ukuthi abaningi bethu sesigijiwe kupayroll, asisaholi. Khonokuvele kwasenza ukuthi sihawule kakhulu, sidubeka kakhulu. Asila enye imizwa ukuthi singasebenzisa ngoba ma ungathola ngemali akula ngenye indlela yokuthi ungakwanisa ukuthi ugade emsebenzini kumbe nini uthenge nje ukudla kokuthi ubusizise emsebenzini. So sesiphila, you know, hand to mouth, sisenza nje ukuvending lento eziningi-ningi.
Kumaviki amabili adluleyo, umsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwengwa wakhethwa ukuba ngumphathintambo wezempilakahle kanye lokondliwa kwabantwana ngemva kokuba ugatsha lwezempilakahle luqede isikhathi eside lungelabukhokheli. Lokhu eqale umsebenzi uChiwenga ubengakakhulumisani labongi, kodwa eseyipho Valley Estates uChiwenga watshela iphephandaba leHerald ukuthi basakhangelisisa kabanzi ingatsha zempilakahle njalo bazimisele ukwakha, ngakho ukhona umehluko ozaba khona kodwa kudingakala ukuthi abantu basebenze ndawonye. Lokhu sokunikeze abongi ithemba lokuba kuzaba lomahluko kwezempilakahle. Umnumzana Even Dosi Ziba ulandisa ngalokhu.
Sesinethemba kathesi ngoba sokulo minister omutsha, kube futhi lo phemseki omutsha, sibona ngani vele lokhu kwenza ukwenzela ukuthi kulungise indaba zakhona zonizo, okungazwanani kumbe nini, okungakhulumisani okukhona phakathi kwethu thina omongi labo lo employer wethu.
Unkosikazi Sandisiwe Ncube oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi umumo wasezibhedlela unzima kakhulu.
Kulobunzima obukhulu kakhulu ezibhedlela khathesi, amanesi malutshwane kakhulu. Mina umzawami ubebhalise lapha eNkuluman Clinic, sithe simphekezela ukuthi ayebeletha basela ukuthi iBP yakhe iqansile, warefewa empilo esekhona ngale amanesi abe yi-2 ukuthi babancedise ukuze azathole usizo vele kubenzima kakhulu.
Abanye abongi sebephila ngokuthengisa ngemva kokuba uhulumende emise ukubaholisa ngenxa yokukhalala umsebenzi. Iholo lezisebenzi zikahulumende liqala kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezintathu, i-$3,000, kusiya kunkulungwane eziyisithupha, i-$6,000. Imali leyi ilingana lamadola eMelika angama-$30, i-$30. Abongi banikezwa imali yokubaphathisa ingamadola eMelika angama-$75, i-$75. Ukukhalala kwabongi umsebenzi sekuthiye umumo osezibhedlela zikahulumende ulukhuni kuzigulane. Kukanti ukwelatshwa ezibhedlela ezizimeleyo kudula okwedlulisa amalawulo. Udokotela Xolani Ndlovu obona ngokuqhutshwa kwenhlelo esibhedlela sempilo wenqabe ukuthathwa ilizwi ethi bathwele nzima kusukela ngesikhathi abongi bekhalala umsebenzi ngoba sebebalutshwane abahamba emsebenzini. Ekuqaleni uthi labo abasafundela umsebenzi wokonga bebencedisa esibhedlela kodwa ngemva kwenani eliphezulu elibanjwe lile COVID-19 sebebakhiphile emawadini. Udubo lokusilela kwabongi soluphinde lengezwa ukuthi kunani labalutshwane abakade besiya emsebenzini sebebanjwe labo ligcikwane leli kungakho bengasabuyi emsebenzini. Udokotela Edwin Sibanda okhangele ezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uthi imtholampilo yekhansili yakoBulawayo iyasebenza kodwa yenelisa ukuphathisa abantu abalutshwane ngenxa yemizamo yokwehlisa ukumemetheka kwe-coronavirus. Ngimele Studio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES-5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Uhulumende lamhlanje wenze isicelo emthethwandaba isokuthi igqwetha lentatheli zindaba uHopewell Chingono, unkosikazi Beatrice Mthethwa, amiswe ukumela esetheswa icala lokuloba konke okwenzakala edale enkundleni yokuxhumana ebulenjini eFacebook. Lesi sicelo sihle savimba ukwahlulelwa kwesicelo sikaChingono sokuthi aphiwe imvumo yokuhlawulela isibambiso sebail ukuze athoniswe evela ngekhaya.
Esipha isicelo lesi umnumzana Whisper Mabhawudi, umtshutshisi ekuthonisweni kukaChingono, utshele idale ukubana unkosikazi Beatrice Mthethwa ubhale ekhasini lakhe lenkundleni yeFacebook elithi Beatrice Mthethwa and the Rule of Law amazwi aphathelane lodaba lukaHopewell Chingono lona lungakapheli ukuthethwa othe kuphambanisa ukwahlulelwa kuhle kwalo. Kodwa umthetho akulandule lokho esithi kasuye obhale ekhasini leli esithi lokho okulotshwe yintatheli izindaba uLori Conway weMelika, yena owenza ifilimu ngomsebenzi wakhe. Lokhu kusekelwe nguChingono lapho aphe ubufakazi esithi ungomunye walabo abancedisa ukwenza ifilimu leyi, njalo umthetho angeke aphiwa icala elingelani laye. UChingono wengezelele esithi uhulumende kenzanga uphenyo olupheleleyo ngaleli khasi ukuthi ngelikabani sibisibili engakalethi udaba lolu edale. UChingono utshele idale ukubana isicelo senziwe nguhulumende lesi asilangqondo njalo senzelwe ukuba udaba lwakhe luphuze ukwahlulelwa kuhle. Unkosikazi Mthethwa utshele idale ukubana uhulumende usezazama ngazo zonke indlela ukuvimba ukuthonisiswa okubalulekileyo kwecala likaChingono. Lokhu kuza ngemva kobufakazi obuphiwe edale ngelinye lamagqwetha kaChingono, umnumzana Gift Mtisi, yena othi uMabhawudi umbuze udaba lolu lungakangeni lasedale ukubana uzakwenelisa na ukuthi mbana amele uChingono umthethwa engekho. Umtisi uthi amazwi kaMabhawudi lawa aveza sobala ukubana uhulumende ukhona akuqoqayo ukuphambanisa umthetho ukwenza umsebenzi wakhe edabeni lukaChingono. UChingono utshele iDali ukubana isicelo sikahulumende lesi sephula ilungelo lakhe elekusisekelo sombuso welizwe esokumelwa ligqitha alifunayo. UMachingoni Nduna uthe udaba lolu luzaqhubekela phambili lusahlulelwa kusasa lapho uChingono aza kumaphambi kweDali isipha ubufakazi kucala eletheswa umthetho. Ngimela iStudio 7 ngise Washington DC ngingu Praxedes Jeremiah.
Abaphathi ntambo bamazwe akumanyano weSADC babe lomhlangano webulenjini belungiselela umhlangano wenkokheli yamazwe angamalunga okhangelelwe ukuqutshwa ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala abalwela ilungelo loluntu kanye labamabandla aphikisayo elizweni lamanye amazwe akhelane labo besithi kumele umanyano lo uqazulule ukwenzakala elizweni lapho abanye abathi bayahlukuluzwa bethunjwa lokubotshwa mahlayana. Asenelisanga ukuzwa okuvunyelanwe kulomhlangano sisiya emoyeni. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazo womnumzana Zenzo Nkomo utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi mhlawumbe okuphathelane leZimbabwe akusoze kucutshungulwe.
Uma ulalela nezinkulumo nakhona la eSouth Africa namanye nje amaqembu iDA kade ikhuluma nje namhlanje ithi South African government kumele isukumele isimo saseMozambique ngoba lokhu kuthikameza iinkampani zase South Africa ezilapha eMozambique. Hayi ukuthi becabangela abantu kodwa bacabangela izikhwama zabo, imali zabo ukuthi ziphephe kangakanani. Ukuhlangana ngibona nje kuyukuthi iyinto abazoyinyathela abangeza ukuhlala phezukwayo, kodwa into engibona ungathi izoba sezithebeni kungenzeka kube yikho kanye lokho okuqhubeka enhle la kwesele Mozambique.
Siyananzelela ukuthi banengi abafuna ukuthi umanyano weSADC ungenele ngokwenzakala eZimbabwe, ikakhulu amabandla aphikisayo ezombusazwe labalwela ilungelo loluntu. Ubona lokho kusenzakala yini? Kumbe bazabe bekufuqela emsamo besithi kukhona okunye okuphuthumayo?
Ubungozi esesihleli phezu kwabo ngaphansi kobuholi buka Cyril Ramaphosa eHolland iAfrika yonkana yikuthi usesibuyisela ku-2008-2009 iQuiet Diplomacy kaThabo Mbeki. Inobungozi kakhulu leyo nto ngoba laba baholi bazohlangana lapha eMozambique esikhathini lapho iSouth Africa eqeda kuthumela ithimba layo ezweni laseZimbabwe. Esingekezwa ukuthi libuye limumethene, kodwa siyakwazi ukuthi vele ithimba lelo alizange lamukelwa ngendlela eyiyona efanelekile. As long as South Africa ingakakhulumi, angibaboni laba bantu beSADC bekhuluma mina. Ngingazike mhlawumbe ithemba lingaba ku President omusha waseMalawi ngoba uyena okhanye ekhuluma ngesimo esiqhubekayo lapha eZimbabwe. Amaqembu aphikisayo amaningi kuSADC ayafisa ukuthi kube khona okwenzakalayo ngeZimbabwe. Kodwa ke siyazi ke ukuthi ke ababusayo bona kungenzeka abazukubona ngaleyo ndlela, futhi kuyacaca ukuthi ababoni ngaleyo ndlela njengamaqembu aphikisayo. Sizahlala sisethembeni ukuthi mhlawumbe sizobona okuthile okuzokwenziwa.
Lo ke ngumnumzana Zenzo Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa icingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela inhlupho ezibhekane labesifazana ezidalwe yikuqhamuka kwe-COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe. Umkhankaso wobulembu be-internet othiwa hashtag Zimbabwean Lives Matter osulumathe wasabalala umhlaba jikelele abawubaselayo besithi umhlaba ungenele kudaba lweZimbabwe. Kodwa bako na sebe siti ilizwe kumele lizibangule impehla esingenile kulo kuya kala kumakhelwane. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Sengezo Chabangu endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Kuyajabulisa mpela ukuthi uvuswe umsindo lo njalo uzwakale phandle emazweni abanye abantu ngoba right now ilizwe leZimbabwe hayi akula nto enhle ngitshela kancane akula ongaphambisa isandla mpela athi yena hayi mina ngibona ingani izinto ziright ngingamangala ukuthi lowo muntu inhloko yakhe iright or what. So but as people do this umuntu uba ne-concern ye-leadership gap that is there in Zimbabwe. There are a lot of good people who could lead Zimbabwe after ZANU-PF. But currently, as opposition is lying, which is my biggest concern, I lie, look, and my concern again becomes, bazo itonja le revolution yabantu bayithathe bapractice a foot. Because opposition yethu ile ZANU-ism, that's why it's easy for them, for opportunism. Umgabe maye setshintsha ethi sefuna ukuthi they just embrace him. They are not people of any form of serious values that can help us. In Zimbabwe, it's to be very cool. Right now, if you puma kulomlilo, kuze empeleni phela ingene into enezosusa abantu kuloko abakuko.
Mnumzana Chabangu, nanto udaba. Lina li ku opposition ethiwa ngumnumzana Ndlovu ukuthi ingane lo dubo uthini wena ngakho?
Okokuqala baba Ndlovu, okumele kunandzelele ukuthi ilizwe lavele labulawa ngumgabe iminyaka engu-30 kodwa esikubona kathesi kazange sikubone ngesikhathi sikamgabe ngoba umgabe waye uhambe walwela ilizwe engumuntu njengathi yi-civilian. Xa umgabe ngo-2017 ngo-November sagcwala sonke sigijima sisithi aleluya umgabe sehambile singazi ukuthi siyazigebhela igodi. Sasicabanga ukuthi umgabe nguyomubi kodwa umgabe wayekwanisile ukuthi agcine amasotsha emabharakeni. Namhlanje sesibuswa ngamasotsha. Isotsha kalilikwazi ukubusa silela ukwenza ikubulala. Umnankagwa namhlanje njengona limbone esesihlalweni kayisuyo obusayo obusayo ngamasotsha. Nakudala nakudala uRobert Mugabe oDesha Nkomo babehamba besiyacatha eMozambique, babehamba besiyacatha eSouth Africa, babehamba eSouth Africa umkhonto wesizwawubuya uzocatha ngapho bepheliswa ngale apartheid.
Baba Ndlovu, umuntu wonke ungani uyavumelana ukuthi ye kumele amazwe angenele kudaba lweZimbabwe kodwa-ke siyabona amazwe amaningi afana nabo Malawi, oZambia labanye bayazilwela impi zabo kunye la iSouth Africa awusozizwe isithi sadak ngenela eu ngenela kumbe elinye ilizwe ngenela kanti eZimbabwe kuyini okuhluphayo ukuze ize icela uncedo phandle kwelizwe.
Just one second to correct uChabanga. UChabanga angazi ukuthi umuntu ongakanani but uyangethusa manje ngitshela ukuthi amasotsha have always been in the barracks. Mina ngikhulele eCholocho besihlala amasotsha ebulala obaba every day. So angikwazi ukuthi le nto esesithi amasotsha and it's very disappointing actually ukuthi umuntu wesindebele nakhuluma ngokuthi amasotsha angikhona ephuma phandle manje. But then ke I think what's happening now in Zimbabwe, which is story says Zimbabwe has become a thematic universal story. Everyone is watching. There is serious abuse. The interest of Dalak Bulawabantu, Yainyeko, international community, because it didn't concern them. And Babing allowed the relationship long term. So what's happening with the current government, Gamnangakwa, which Avala Makut relationship, Namanyamazwe, that's why everyone else is coming now to say this has got to stop. And most of the people, Abati, it's got to stop. I'm going to be government. In South Africa, I know people have not gone deep. Ramaphosa appointed Umundu, a very appointed Umbegi, which was a problem in the past. And the lady, Ubalegambete, is sister to the ambassador of South Africa and Zimbabwe. So you see what is just posturing. I'm really not very happy with that kind of thing. But ungenela, bongabantu bangena bena my interest abo in something. So Zimbabwe has become that kind of thing which is attracting a lot of attention from other countries.
Yeah, Mnumzana Chabangu, ngamafitshane wenu ngathini?
Ngingakuphendula lo mbuzo. Ngike ngibuyele kuNdlovu. Ngithi hayi, khangela Ndlovu. Amasotha ayekhona kodwa kathi sempi, impi isi, uchafu kaze ngabo 1980, 1980, 1984, 1980, sasazayenza iunit akhothi ngo 1987 owasokubona isotha lihamba-hamba liyibe lihamba limisa abantu emgwaqweni liyibe lihamba libulala abantu emgwaqweni kwenzakala before 1987. So we need to agree to correct the history ukuthi uJoshua Nkomese yenze iunit akhothi kwazange siwabona amasotha esiwabona ngendlela kathesi esiwabona ngawo abulala abantu. Coming back to your point eyokuthi indaba sithola sikhala siyahlala namhlanje ngenxa yokuthi zomhlaba ayesapota uRobert Gabriel Mugabe. Ngani ngoba babekwazi ukuthi uRobert Gabriel Mugabe nguye onezithembiso zabo eZimbabwe. Babe nama investment lapha babecabanga Joshua Nkomo banefundileni uJoshua Nkomo bengeka kusaleli lizwe abazange bamsapote ngaleso sikhathi uMkhonzi wakhuluma ngaso ukuthi abaesiphanga ngesikhathi sombhukazwe. So namhlanje yikho umhlaba usukhangele iZimbabwe ku-spotlight nangoba uMgabe kasekho.
Umnumzana Sengezo Chabangu isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance ubexoxa endawonye lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu. Kuyaxoxozela elizweni ngesikhathi abakubandla le-African National Congress lakwele South Africa besithi kabethuswa ngokwethulwa ngezinye iziphathamandla zikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ezithi kumele kungangeneli bantu kwezombangazwe kulelo lizwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Unkosazana Lindiwe Zulu, umgcini sihlalo wohlangothi olubona ngokudlelana labanye amazwe kubandla le-ANC ngomunye wabathi kabethuswa ngokwethulwe uMnumzana Patrick Chinamasa othi abantu abanjengaye kumele bethule zwi ngokwenzakala kweleZimbabwe. Unkosazana Zulu uthi bazohlolisisa okwenzakala eZimbabwe bebambisana lebandla leZANU-PF lamanye kuzwekazi le-Afrika.
Thina siwu-African National Congress neZANU-PF sizobe lokhu siqhubeka sikhulumisana kuze kulunge la sibona khona ukuthi akulungi. Njengoba ngisho nje thina siyama-organization amabili, asisiyama-organization nje ahamba endlebeni ewodwa, futhi kunamanye amapati akhona la esadeni, whether i-Mozambique, Angola, Namibia, sonke sihlangene. Kuyafuneka ukuthi ngathi bebe isikhathi sokukhulumisana ukuthi la sibona khona ukuthi akuhambi kahle sikhulumisa kanjani.
Kodwa unkosazana Cynthia Dube okubandla leMthokazi Republic Party uthi akulalutho oluzakwenziwa libandla le-ANC okuzaguqula ezombangazwe kulelo lizwe. Uthi sokwanele okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Sukunyezwa mina ngina 10 years namasotha ngabanjwa amabele okungelalutho. Ngasukunyezwa mina ngincane ngasuka ekhaya ngibalekela igrawundi ngayobamba kobulawayo ngenyawo ngisuka eMzingwane ngithotshwe ngibanjwa amabele ngikuhlukunyezwa ngokocansi. Lokho-ke ngiyakwazi lokho kubuhlungu kini. Namhlanje abantu abethu kuyabehlela sithule sihleli sicashile sithi iZANU yabulala. Kuyini ongayisukufa? Baphi abafowethu babulawa yiZANU? Abanye basemajele sikhuluma namhlanje.
Lokhu kusekelwa ngunkosazana Nokuthula Adonsi olandela ezombangazwe othi akulalutho oluzaguquka kwele Zimbabwe kulandela ukuthunywa kukankosikazi Baleka Mbete. Lo mnumzana Sydney Mufumadi umongameli Cyril Ramaphosa ukuthi bayihlolisisa okwenzakala kwele Zimbabwe.
Ukuhlukunyezwa wabomama yinto ebuhlungu kakhulu yonke indawo. Thina mina nginje bengise-university, I can say kulomunye ulethale engamripotayo kodwa ngazisola kakhulu ngoba indlela yakho yabande kakhulu. As long umuntu okuphambanisileyo kumbe okuhlukumezileyo kumbe okudlwenguleyo ekuZANU-PF awusoze wathola ijustice, awusoze vela kulanto ezayenzwa ngamapholisa ngoba lowo muntu uyaziwa. Baningi abantu abahlukunyezwayo njengabomama bayahlukunyezwa kodwa akulanto ungahambi uyoripota. Bagcina abanye bakhomitha le-suicide bayazibulala ngenxa yokuthi akula justice abayiphiwayo, akulanto ebuyayo.
UMnumzana Wellington Moyo okubandla leZANU-PF uthi ibandla le-ANC lenza kahle ngakho-ke abantu kumele bengakhali kakhulu.
I-ANC ngesilahle ngoba sihlupheke sonke lakudala lasasa basiza labo basiza kodwa into engiyenzeke ukuthi izosishayela umthetho ukuthi thina senze kanje kanje.
Uhulumende wakwele South Africa wake wangenela kwele Zimbabwe ebambisana nenhlanganiso ye Southern African Development Community ngomnyaka ka 2008 wasekubunjwa uhulumende womanyano phakathi kwebandla le ZANU-PF lamacele eMDC amabili. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo kusasa kumbe ekuseni ngo 6:30.